So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lifunga njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuNhlangula 2019 igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakenye.
Elintelo zezame into ebuhlungu kakhulu ukuthi masibheka imbali yabo abantu abangakaze vele zishuthela kudala bafune sebenza nabanye.
Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kususela kusasa ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga okuthi nxa iholo lingengezelelwanga bazabeka phansi izikhali zabo.
Ama teacher la
ayabaleka eBinga, ezinye izikolo zibikwa zisala zilombalisi oyedwa kumbe ababili nje kuphela. Lamhlanje sisungula ingxoxo lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ibandla leli lingaqhakathekiswa kumbali yesikolo.
Into esihlezi sikhuluma ngayo kakhulu, but abanye bethu abafuni ukuthi kuvele kwazakala iqiniso ngoba iZipra yiyo eyakhulekiswa, kodwa you find ukuthi kukhuluma abantu esayijimeli one.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kusukusela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga alithumi lanye ukuthi nxa iholo lingengezelelwanga bazabeka phansi labo izikhali zabo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe i-ATUZ ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngoba uhulumende engafezanga izithembiso zabo ezigoqela ukuthi zingezelelwe iholo njalo biholiswe ngemali yohlobo lwedola lemelika. Odokotela labo bathi nxa kungedlula amalanga la abafakayo emthethweni afunakala ngumthetho bazakhalala labo umsebenzi ngezikhalazo ezifana lezamatitshala. Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakenye. Iphephandaba leHerald lithi uMbeki ubekhuluma lokhu emsakazweni weSABC lapho ancome umongameli Emmerson Mnangagwa ngokufuna ukukhulumisana lancintisana labo lanxa wabanqoba kukhetho. uMbeki uthe kumele uChamisa ahloniphe isinqumo somthethwandaba owaveza ukuba mpela yena uChamisa wanqotshwa kukhetho laye angene kunkulumo ezikhona okulabanye labo ababe kukhetho. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ukuthi kahle kahle lezi nkulumo okukhulunywa ngazo zizaphathisa njani ilizwe.
Inkinga ekhona yikuthi abantu mabebizana bethi bafuna ukuzokhuluma befikele bengavezi sobala ukuthi yini okuzokhulunywa ngayo wani yabo belezifuno or amaningi ayehlukeneyo. Izane ibuya ifuna ukuthi ithathe abantu bafake ngaphansi kwayo bese igijimisa inhlelo zayo endithele zezane into ebuhlungu kakhulu ukuthi masibheka imbali yabo abantu abangakazi vele zishisa kudala bafune sebenza nabanye if ukhangele i-history izampu yaginywa kwezinkulumo zeneze wagcina inyamalele phakathi kungasakhani kulandakalani i-economy yalunga esayidini yezanu kuzokula namhlanje izampu eyayirepresenta kakhulu i-materialand nanamhlanje abantu ematerialand bakhala akula development ematerialand so uyazibuza ma usisebenzisa lelo iliso lembali ukuthi njengoba nje o-FDC bebizwa namanye amaphathi amancane itshontsho baphuma lani khona fana angithi sibakhangela njengabantu abamele abantu ababalandelayo so uma bephuma mangithi itshontsho ukuthi abantu bona bababameleleyo bazaphuma lani
nxa kuyikuthi bayahlala phansi umnumzana Chamisa lo mongameli Mnangagwa kahle kahle kuyini obona ngani bengakukhulumisana ngakho okungayisikho hulumende womanyana
I think nje umnyaka wakhe ndiyabe efuna ukuthi ayenze uma ehlangana hlala phansi leChamisa ukuthi amfile amenze laye and unfortunately kulisiza ukuthi mina ngeyami umbono i-MTC nayo asho bantu abamsulwa vele so bengagcina nje sokufilene kwakuthiwana ama-positions of course kuzayenzala okwayenzala ngo-2008 mhlawumbe igcine nje sokusiba ngcono in terms of i-economy but like uma ukhangelisisa msu ukhangelela le kuhlahla akulantenhle going forward ezophuma ngoba those people bafana kule kulokuthi kuthembanyana okuncane abantu abakubonayo kuchamisa but umuntu one-political analysis e-deep uyabona ukuthi nje into one i-system zini ziyafanana yikho abantu abaningi ama-political analysis awuso ikalakathe engekho nezinayo manje ngeye-system aso ye-party khona ungangitshela ukuthi umuntu owathi sefuna i-power wagijima wahlala phansi lomgabe wa-advisor umgabe ukuchamisa angayenza yiphi into lesistim entsha yena wagcine se-advisor umgabe
lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Kulokusilela kwamatitshala eBinga, ezinye izikolo zibikwa zilababalisi ababili kumbe oyedwa nje kuphela. Lesi sigaba sihlala silabantwana abangenzi kahle esikolo kubangelwa yilo udubo lokusilela kwamatitshala. Okwakathesi lolu dubo lubikwa solufike kuzinga laphezulu. Sixoxe lesakhamuzi seBinga umnumzana Romeo Mugande ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lwesikolo ngapha sithwele amagabhavuza baba ngoba ilokhu zena into ekhona lapha amatitsha amaningi kade vela ngapha emashoneni so ngapha eBinga amatitsha sebaleka ngenxa yomumulo wokuthi izinto sezidura amabhasi kabasakhwanisa ukuthi bebuyele ngivo sebetransfer ukuthi izikolo eziningi zangikhona ngapha sokusele sokula amatitsha 1-2 out of maybe kuyabe kule 14 uthole ukuthi sokusele abantu abayi-2 ama-teachers ama-local because kubabengenisa babebuya abantu abangane sebengena imisebenzi sebehlalahlala ngapha maybe 1 year sebebuyela sebetransfera sebebalekela indleko zamabhasi
ziningi okunganani izikolo ezilodubo lona lona
ngapha eBinga ingathi almost zonke izikolo because njengangapha kuwadi engikhona mina ngabhodi izikolo eziyi-3 yikho engathola indawo enjengetshidongo lesi namagonde primary school lalapha kuyi-annexe champongo ekapuba vele ngathi everywhere vele bathi bantu labana babuya bebaningi baviswa ngapha emadebele ngathi emadebeleni yonke but eBinga ngapha vele babuya babiku bafawa ngapha kathesi manje sebebuyela sebesithi indawo yangikhona ngokukhathana langibo okuthi vele ukuthi kungene abantu abangapha kusayensi because igovernment ithi kayikhwanisa ukuyimploya kathesi
manje kuhamba kanjani abantwana bayenza njani njengoba siyazi ukuthi iminyaka usuze yaphela kathesi sebeyaqalisa ukubhala ama-examinations
yikho kwehlula sikola kwezinye isikolo njenge kabuka secondary ba dingomunyo yabanye izakane zaba abe ngama temporary teachers sebefundisa even kuma primary school yabo champongo lapha so kuyindawo ukuthi vele abantu abazali bona bayaqhoqana belongise bebona ukuthi bahlale phansi bayabona ukuthi bayadinga amaloka abantwana abaqeda o form 6 abanye bavela kuma colleges sebacela ukuthi bebefundisa abana wabo then sebekhuluma ukuthi bayabe bebanika ama baggage amangaki bese imali kayekho so abantu abana babhadala ama abantu abayahamba legalani ebhadale temu ebhadale igalon so kuyakuthi ulenambe inganani ukuthi abantu abangikhona etole lokho yabe kubhadalwa ngakho
manje selike lakhuluma yini leziphatha amandla zikahulumende kumbe yena uMP
ya uMP bayakwazi ama-MP bethu sila ama-MP abayi-2 bayakwazi into eyazakala even o-chief bayakwazi bazama ukuthi beyimele lokhu zini njengoba izinto zoba zonke zithathwa political so kunzima ukuthi bekukwanise okuyizinto kakhona vele abantu even ama-councillors abanye bayazama kwezinye indawo ukuthi ukhanya sokuyabe sokubuya abanye abantu sebebuzisisa ukuthi yena yabe kubamba njani okuyizinto kakhona ama-MP ba awesibile ukuthi into eyenzakala because yanti ngabantu abahlala emizini ngama-local people labo
Hello ke ngumnumzana Romeo Mugande isakhamuzi seBhinga ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lomela isigaba seBhinga edalela eParliamente umnumzana Joel Gabuza ongwebandla leMDC
lo isi okungaba yinkinga ukuthi firstly sinanzelele ukuthi ama-teacher amaningi the challenge ukuthi kuba kude ukuthi ephenduke ama-bus fares labo-fuel abatholakali that could be one reason although angingacheck ukuthi ngibone sise silile ukuthi yiziphi izikole eziningi but generally izikole eziningi zile challenge yona leyo ukuthi utitshe ngahamba ethi yadinga okuyimandlana kwake kobulawa ebhenki sasakwanisa ukuthi ephenduke after a day seyahlala maybe 1 week 2 weeks lokho esamelele ukuthi imali zikwane ukuthi iphenduke emsebenzini so that's enye iproblem esikhanya ingalimaza izikole eziningi then kule ndaba yokuthi izikole eziningi vele amatitsha bafakwa baba balutshwana ngendaba zokuthi establishment ye-ministry of education and there bathi bona ku-primary one teacher kufanele bela abantwana abayi-35-45 khonapho so yathola ukuthi izikhathi eziningi abantwana inumber ingaba ilitshwana teacher besebamba ama-classes amaningi ngoba abantwana bebaningi kulama-teacher abenikwe i-government
njengoba kukhanya kulo dubo olunje abantwana bayapasa yini esigabeni
but ungapasa njani umntwana engelatitsha yini umntwana upasiswa ngutitsha ungakakela ama-results ka-last time i-last examination kwakhanya sobala ukuthi mat north kwaba ngeyinye nje izindawo ezatshaya kubo ama-percentages inani elilutshwana kakhulu ekhulwini ama-percentages e-pass rate e-mat north ayemalutshwana kwaba lezi zathu eziningi esinye isizathu yisho zona sokuthi amatitsha ayasilela indawo eziningi ukuthi laba abakhona abakwanisi ukuthi befundise ngolimi oluziwa ngabantwana so those are some of ama-challenges sala sikala ngawo zama ukutshela uhulumende but khanya akuzwakali mani
lona udubo lona lolo esiyasiluzo lokubana kuhanjiswa amatitsha la angazi isihlobo sesigaba lubhahe njani khona ngapo
lo indaba eziningi udubo lukhona lona lolo uyathola ukuthi amatitsha bayakwanisa ukuthi bebekhona bezame nje ukuthi bebekhuluma bekhiliza lapha lalapha ngathi phela ukukhuluma kuthiyeni le culture ngoba umntwana nxa befundiswa ngelanguage kufanele kufundiswe langesiko laloo language ayisebenzisayo uteacher yenalo so yathola ukuthi isikhathi esiningi abantwana baye behlatshelisa iy'ngoma zakhonale abangazaziyo behlatshelisa imidlalo abangayaziyo engahambelana lokhu abakudlala ekhaya so kusuka kube lokungathi kuba lokungazwanani kuhle kuze lo teacher labantwana konapha udubo lukhona sibili ngingabhoti indawo eziningi edinga azi lutshona izikoro ezilamatitsha ayimele yakhulumisa isitonga
lo ke ngumnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBhinga edalela eParliamente ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemsakazo etiyeneyo iphephandaba le The Chronicle lithi umnumzana Mlondolozi Mpofu
owayechayela imota emgwaqweni osuka kobulawayo uqonda eVictoria Falls wabona kusenzakala ingozi yemota eyayithwele imali yagenqukayo kwafa umuntu oyedwa ababili balimala yena umnumzana Mpofu wabasiza wasethatha imali ezinkulungwane ezilikhulu $100,000 wayisa kunkampani yemota le eyagenqukayo lembobho emibili. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umkhankaso wokwehlisa ukuthelelana kwegcikwane le-HIV umele ukhangele labesifazane ababhadala amadoda ukuthi baye emacansini labo. Lokhu kuvele emhlanganweni owenzwe labo Chekecha eShurugwi lapho okuvele khona ukuthi abesifazane abangochekecha labo nxa bevela emigodini okwamaviki bayadinga abokuya labo emacansini kwesinye isikhathi babe bengela makondomu. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya lilaleleke amazwi abalaleli bethu abe studio 7 abathumela ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi 01 kumbe ngithi mina +1 202 465 0318.
Uyazi salibonani ku studio 7 mina umnangaba ngimuzwa kahle uyabona ngabe libuze mina mina bengizophendula kahle uyabona ibond into ebifuneka kuyo umdala lo ngabe ukhiphe zona imali zamanyamazwe waliyenza ibond lelo laba lodwa belizoqina njengerandi lilodwa eSouth Africa. Manje into eyenza ngazathi abantu bebona ngani ibondi alilamandla yikuthi kune currency yakwamanye amazwe. Yazi abantu bamele bafunde enye into ekuphileni. Angithi wabona iZambia ikhambi yawa ngekwatsha labo laphinda lavuka. Ipoint kamdala uqinisile uright ibondi lilamandla. Manje into kade fanele abuzwe emqondweni wakho ukuthi khipha zonke imali lezi ezingasizo zeZimbabwe. Yikuthi abantu aba-understand mina nga-understand mina ukuthi yini into ebulale ilizwe laphaya. Uyazi enye into esibili engikhulumisa so mina ngisebenze South Africa mina mangisuka South Africa ngene eBotswana sifika egedini sithola vele kule ndawo eka government ukuthi utshintshe icurrency uhlutshintshe irand ulenze libe ipula uyabona. So leZimbabwe ngabe ugovernment ule ndawo yakhe eyokutshintsha icurrency mawuphethe irand lifike liphelele border utshintshe usuthola imali yaseZimbabwe ilizwe lelana ngabe li-right lela lifuna nje umthetho ugovernment ebe lo mthetho right ozoyenza ukuthi ilizwe livuke. Ilizwe ngeke livuke vele lingalamthetho umyelo umuye ezenzela opakhe.
Salibonani kustudio 7 njani bakithi bantu bakithi. Mina igama lami ngu-Innocent ngihlala ngihlala eGoli Innocent Ndlovu. Ya lapha ngendaba inkinga esibhekane nayo kakhulu eZimbabwe yile ungabheka amaphathi wonke ngomabili i-MDC layo iZANU-PF asimaphathi akhangelele ukukhulula abantu beZimbabwe ngamaphathi nje abazibhekele bona ukuthi bedle besuthe bona nengane zabo nje kuphela ukuthi uzulu weZimbabwe uphila njani kwenzakalani ngaphi nini abananda bona okwabo ikuxotshana nje lethe bethukana nje ngento ezingekhoyo ukuthi bephumele isisombululo sokuthi abantu beZimbabwe kumele kwenziwe njani ukuthi kutholakale imisebenzi kwenziwe njani kuqhutshekiswe kukhuliswe umnotho weZimbabwe hayi inkani okwabo nje kulethe bephana ngamagama nje yabona. So inkinga eseZimbabwe inkulu kakhulu ngatsho nje ngithi inkokheli kwamanje eZimbabwe asinazo inkokheli ezikhona ezoneze ezifana lo le ex president efuna isikhundla nje le mali labantu abayo nje. After that ungazi ubheke wona ama-minister abantu ababo bafunda mpela bafunda ezikolweni eziphetsheya ezidulayo zapeche kodwa baziphethe certificate bazasebenza basebenza ngapi ngobe country nakulalisa akula misebenzi baphuma bacena besebenza emazweni ukufana nalabo abantu abangafunda ungazi dina ma minister ngini yazi ngisho ukuthi yazi libafundisa abantu abenu ukusalayo baphuma besebenza emazweni okuyinto engacacanga vele engeke uze uyazi ukuthi kwenzakalani noma ulalela nje ama-politician bekhuluma ngendaba zokuthi bafuna ukuvusa umnotho weZimbabwe akuzwakali vele akulayo ndlela ukuthi uqonda kuya mina ngowami umbono ngokukhangela kwami ungathola ama-minister wonke yala ama-business ezitolo zabo yibo futhi abaqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe so nxa kungahlala amaphathi wonke kulungiswe kungabi le minister umuntu osebenza kugovernment eyenze ibusiness kuvalwe nje njengamanye ama-country laphumeliya njengaku-America ku-South Africa umuntu ofuna ukusebenzela igovernment asebenzele igovernment umuntu ofuna ukuba yingusomabhizinisi ebe ngusomabhizinisi hhayi ukuthi uyahlanganisa kusomabhizinisi ngapho usebenzele igovernment imali yonke eyenzakala eZimbabwe iyatshontshwa sesekhulisa amabhizinisi akhe and nxa kuqala i-corruption yibo abaqala i-corruption yesitolo ngoba yibo abaqala futhi esitolo zabo ukuthengisa ngemali yokwamanye amazwe wona lawo ma-minister akhona ngiyabonga
njani basakazi be-studio 7 ngiyabonga leli thuba ngizocela ukuthi mbonga ubaba wami ngisalileyo ngiyephi i-Father's Day baba khona nasenkahi ngiphimba ngiyakubonga baba ngundethe emhlabeni ngiyabonga njalo indima oyidlaleyo ekukhuleni kwami ngiyabonga
ke bengamazi abalaleli bethu abasithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lani lilakho ukusithumela ke amazwi enu lisitshela elilakho enhlizweni zenu Namhlanje ke sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo leyo mbali. Ibandla lezaphu yilo elasungula umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi benotho. Kodwa imbali yelizwe isilotshwa ngokungani sokungani ibandla lezanu yilo lodwa elakhokhelwa impi yenkululeko. Siqala uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengxoxo esiyenze lo nkosikazi Queen Maligwa.
Ukuthi kwasuka kwenzakala izanu lezanu labathi sebenqobile kukhetho ka-1980 sebeyibo abaphetha amandla. Bakubebona izaphu lezithwa njengesitha. Basebedinga indlela yokuloba imbali kumbe i-history etshengisa ukuthi izanu lezanu lazalwa yileli lizwe sokungathi izaphu lezithwa. Wazinalo kodwa kuliqinisa kuyazakala ukuthi ilizwe lalelwa ngamabutho wonke ikakhulu izipra lezaphu yizo ezazihamba phambili yizo ezivele zaqalisa umsebenzi yizo futhi ezenza umsebenzi ngathi kwezokulwa kwezemilitary umsebenzi owaqhuba kwenza ukuthi amakhiwa kumbe ukuthi amabhunu abone ukuthi hayi impi abantu bazayinqoba kuze kube lokhetho izanu yasezonqoba ke ukhetho ikuthatha ke lokhuyana ukuthi igqibele i-history kumbe imbali yezaphu lezipho siyajabula ngoba hhayi akukhanya abantu sebekuvuka sebekuvusa sebekubalisa beqondisa imbali
ye manje ngokubona kwakho kuyini okwabangela khona lokhu njengoba izaphu yayisaziwa ukubana libandla lelizwe lonke jikelele kule nkokheli eyayibalisa abantu abanjengabo Chinamano omsika ababengayiso besigaba semandebeleni kodwa beyinkokheli kodwa ngokuya kwesikhathi sabona ibandlaleli sekungani libandla lemathebelelendi kuyini okwakwenzakala kona
okwabangela lokho ukuthi njengokuthi engithile ukuthi izanu yayibona izaphu njenge-opposition ngithi kumbe alternative party or alternative government. So babedinga indlela yokungcolisa izap ukuthi abantu bemashonaland abayibi majority 80% ye population bekuthatha ukuthi ha izap ukuthi iphathe yamaNdebele esayivotele. Kwakumele ukuthi izanu lezaphu zinintisane ngamapolice hathi ngomhlobo. So umgabe ikakhulu waze kubona ukuthi indlela angakhulela ngayo izaphu ngamanga kumbe propaganda ukuthi ayingcolise ethi le yiphathi yamaNdebele, yiphathi yama-dissident. Kwamsebenzela yena umgabe ngoba kwakumnceda ekhethweni. Kodwa iqinisa akaligqikeleki liyavumbuluka lodwa. Siyabona imbali lokhu iphuma isiya phambili.
Kodwa kungenzakala yini ukuthi ibandla lezaphu livuselele libe likho elalikho khona kudala lini bandla lelizwe jikelele? Ubona kusenzakala yini khona?
Ye, kungenzakala sokusika ukuthi labo abavuselela izaphu nokakhulu umsebenzi wezaphu balombono onjani. Imbono abanye kuzolombono wokuthi kade vele kuncedane ukuthi kuthiwe izaphu yiphathe elizwe lonke nxa sokwavela kwakubonakala. Kungangcono ibuyele endaweni zayo zolezo yayivelisele khona ngo-1980. Abanye njalo bethi hayi ayibuyele emuva iyeqala ekuthini yayiyiphathi yelizwe lonke. Ukukhangela yona i-politics isitshintshile, sokunabo-MDC, sokunabo-ZANU, sokunabo amaphathi asemaningi, akuseyizanu lezaphu. So kunzima vele ukuthi kube le phathi othwale ngelizwe lonke wakhayela la izanu ilendawo zayo ikakhulu emakhaya nakwezinye indawo emashonaland emasingo lapho vele inganqoki khona. So ungakukhangela ipolitics yodwa isivele isisenza amaphathi ukuthi abe le ndawo zawo. Izanu la wayikhayela ivele isile ndawo zayo kulezi ndawo zokwangena zama-MDC. Izaphu layo nxa idinga ukuthi ingene sokumele ikhangele lapho vele abantu bathi impethu ingena ngenxeba, sokumele ikhangele lapho kule nxeba khona lapho engangena khona naye ukuze igxile. Ukuze igxile kuhle kumele ibe le ndawo lapho eqalisela khona ekhula isuka khona.
Ye, manje-ke nxa sikhangela ukubana inkokheli eyayikhona efana labodabengwa uSanda Sichiya bakhona yini obona bengakhokhela ibandla lezaphu libe yilo libe yilokhu elaliyikho khona?
Ye, ngike ngaba kuzaphu ngo-2008 kuya ku-2011. Akhona amajaha namantombazana angakhokhela. Okumele bakwenze nje ukuthi bavume abadala, bakhona abadala abanyade bezele behamba lokwakudabeni, bavume ukuthi hhayi kungesikhathi sabantu abancane ukuthi bakhokhele. Ikhona ubukhokheli ngambe ukona sikule ukukhokheli kwezaphu ngazake ngiqamba amagama kodwa hayi babukhona. Kodwa abanye bangikhona baphandle kwelizwe babese-South Africa, e-America, e-Britain baku-diaspora. So kuyadingakala ukuthi bevele beye ku-Congress ukuthi izaphu ye ku-Congress. Bengaya ku-Congress bavule sibili ukuthi bekhethane kuhle. Umuntu uyabe ekhethiwe njalo baphana isikhathi sokuthi lowo ofuna ukukhokhela abafuna ukukhokhela baziveze bakhampeni abantu bebebazi ukwenze ukuthi nxa bekhetha bebe le ndlela yokuthi hhayi lo esimkhethile nje sibakhethileyo yibo sibili ingqungquthela ebantwini ade befuna ukukhetha. Kodwa hhayi abantu bakhona, ngiyakwazi i-potential ikhona. Ekudingakala nje ukuthi intsha labaphambili ade bevele bephambili bazwanani bengacabani bekwezwela kuwubona ukuthi ufica abantu abadala nabancane bebe ngathi basebecabana kodwa.
Mayuyu Zulu kandaba siyaxolisa. Lo-ke ayiso Queen Maligwa ngumnumzana Methusele Moyo. Umnumzana Methusele Moyo-ke wayeyisikhulumeli sebandla lezaphu njalo eyintatheli zindaba. Kusasa-ke siyaqhubeka ngengxoxo yethu yembali yezaphu. Kusasa sizaxoxa-ke lo nkosikazi Queen Maligwa. Nam nanku samamu
ingoma ke emnandi ingoma isigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungamukeli impumela yokhetho siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.